sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 27 kwenkwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sivukile sithola ilangali eliselichise lapho bekuhlala khona odokotela labanye sebenze ezikahulumende.
Kuqhamuke ingozi yomlilo esibhedlela sempilo Central Hospital koBulawayo izolo ntambama edale umonakalo olendleko yamadola azinkulungwane ezingamakhulu amahlanu $500,000.
Esikubona kusenzakala kuJeff ngokunye okutshona kusenzakala eZimbabwe. UJeff ubotshelwa udaba lokuthi ube hamba lintathe izindaba ezingekho ezingasizozala anzaye ngizwe umthetho obophisa khonokho, obophisa umuntu ngenxa yokuthi wenze into enjalo.
Intatheli zindaba esebenza izimele uJeffrey Moyo ubotshelwe icala lokuncedisa ukungena kwentatheli zindaba zelemelika ezisebenzela iphephandaba leNew York Times, njalo uzamiswa phambi komthethwandaba kamanje kusasa. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga namhlanje wamukele isipho esivele kuhulumende wele India esigoqela izimoda ezithwala izigulane ama-ambulance ezingamachumi amabili 20. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umsekeli kamongameli welizwe enguye njalo umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga lamhlanje wamukele isipho semota ezithwala izigulane ama-ambulance ezingamachumi amabili 20 kanye lempahla yokuzivikela kwabasebenza kwezempilakahle eyama PPE, imitshina yokwelapha labo abayabe sebebanjwe yi-COVID-19 enjengamaventilator lokunye. Lesi sipho esivele kuhulumende wele India labenkampani AFDB Group siqhutshelwe uChiwenga ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba abe World Health Organization WHO emkhosini owenzelwe esibhedlela seSalim Gabe Central Hospital eHarare. UChiwenga ubonge uhulumende wele India abe AFDB labe WHO ngalesi sipho esithi sizanceda eZimbabwe ekumelaneni le COVID-19 ngaleyo ndlela kuthuthukise umsebenzi wezempilakahle elizweni. Okwamanje eZimbabwe lilenkulungwane ezedlula amakhulu ayisithupha 643,531 abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19. Elizweni jikelele njalo sebezinkulungwane ezingamakhulu afika phose amathathu 293,501 asebehlatshwe ijekiseni yesibili. Kuqhamuke ingozi yomlilo esibhedlela sempilo Central Hospital koBulawayo izolo ntambama kwashabalala impahla elendleko edlula amadola zinkulungwane ezingamakhulu amahlanu $500,000. Lumlilo ulumathe ezindlini ezihlala odokotela lezinye izisebenzi zempilakahle lemuli ezedlula amachumi amane lanhlanu ebezihlala lapha. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Abahlali bale indawo iningi labo kungabodokotela bathi babonela umlilo uqala esitishini samandla kagetsi kubangelwa ukuthintana kwentambo ethwala lawo mandla. Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital usikhwica mfundo solwayo ngwenya uchasisa lesi sehlakalo.
Sivukile sithola ilangali eliselichise lapho bekuhlala khona odokotela labanye sebenze ezikahulumende. Yikho lokhu kusidanisile kakhulu ukuthi abantu betshelwe lapha kade behlala khona kade kuhlala abantu amachumi amathathu lesitshiyagalolunye sithemba ukuthi kuzalungisiswa abantu babuyele njalo ukhanya ngani bekule ifault leya ebathi ngamagetsi.
Uqhubeke efaka isicelo kuhulumende lakuzulu sencedo ngoba umonakalo odalwe yilumlilo umkhulu.
Sithemba uhulumende uzasincedisa abanye nje abantu silungise lapha. Ukanya kuzathatha izimali ezithile ukulungisiswa ngoba kutshe indawo enkulu kakhulu.
Abomanyano wenhlanganiso zemhlubulweni emandebeleni emathebheleleni forum imelwe ngumqondisi we-Women Institute for Leadership Development unkosikazi Samukeliso Khumalo bahle basukumela phezulu bencedisa ngesipho sempahla ebiza $500 amadola emelika i-$500.
We have come together ukuthi mobilize ama resources ukuthi sincedise ama doctors abatshelwe i-residence yabo. Sifake indawonye izimadlanyana ukuthi sithenge ama groceries. Silokhu simeme abanye ukuthi sikwanise ukuthi sibone ukuthi singenza njani ukuthi sidonate izigqoko lezicathulo lokunye futhi njalo abangabe kunida.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Ndodana Moyo uthi kulusizi ukuba abezempila kahle behlelwe yile ingozi.
Kuyamangalisa ukuthi ngemva kwesikhatshana bephiwe inotice ukuba basuke kuleyo ndawo labo belethe izikhalazo zabo zokuthi imali abayiholayo incinyane sekuqhamuka nanku umlilo izindlu lezi. Kuyasimangalisa lokho ukuthi kungabe kuyi-coincidence bani. Lokhu kutshengisa ukuthi kukhona okungahambi kuhle.
Omunye njalo olwela amalungelo oluntu umnumzana Efi Ncube uthi sekuzangezelela inhlupho ezibhekane lezempila kahle ezweni.
Ukutsha kwesibhedlela sempilo kulusizo olukhulu kakhulu ngokuba ngaphandle kokuthi vele isibhedlela besithwele nzima kungela mbhede eneleyo kungela ama-lift asebenzayo kuyashota amadokotela namanesi kula mithi. Nxa sesibuye satsha isibhedlela kwatsha lempahla zabongikazi kunye namadokotela kusho khona ukuthi impilo sizaba nzima lakubo. Kuyinto edinga ukuthi ithathwe lamanyathelo amasinyane kuvinjelwe izinto lezi zingenzeki kusiya phambili.
Engozini yomlilo Empilo Central Hospital kubikwa kulimele kakhulu umuntu eyedwa, omunye waqhamuka enqagaleni kuthi omunye uhotshe intuthu. Abahlali bendawo le bathi babone umlilo ebhokisini lentambo eziletha amandla kagetsi ezindlini zabodokotela. Uhlangothi olubona ngezokucitshwa komlilo kukhansili yakobulawayo ole fire brigade lubikwa lusaqhuba uphenyo lokucwayisisa imbangela yale ingozi. Umonakalo odalwe yilo umlilo ubikwa ubiza inkulungwane ezingamakhulu amahlanu zamadola emelika i-$500,000 njalo inkokheli yesibhedlela indlela icela usizo oluya kuzimuli lokulungisiswa kakutsha kwezindlu ezihlala odokotela. Ngimela iStudio 7 wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Intatheli zindaba esebenza izimele uJeffrey Moyo ulele estokisini ngemva kokubotshelwa icala lokuncedisa ukungena elizweni kwentatheli zindaba ezidabuka kwelemelika ezisebenzela iphephandaba leNew York Times. Lezi ntatheli zindaba zetheswa icala lokwephula umthetho olawula ukungena kwentatheli zindaba elizweni ngomsebenzi oyi-immigration. Umlondolozi Ndlovu sethulela loludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umoyo ubikwa incedise ukungena kwentatheli zindaba lezi eZimbabwe ngenyanga edluleyo bonke bengakhuluma iqiniso ngomsebenzi ezikade zizokwenza ukuphambana lemithetho elawula ukusebenza kwentatheli zindaba eZimbabwe. Uyalilandula leli cala esithi wenza okusemthethweni ngokulandela imfanelo zokubhalisa labe khomishini elawula ukusebenza kwentatheli zindaba eZimbabwe Media Commission. Igqwetha likamoyo umnumzana Douglas Cotard uthi umoyo uthwalelwe kobulawayo namhlanje ngenxa yokuba intatheli lezi zibikwa zenza icala lazo edolobheni lelo.
So he's expected to appear in Bulawayo magistrate court tomorrow morning. So the charge is section 36 of Immigration Act.
Sebemuse kobulawayo lapho aza kuma phambi kukamantshi kusasa ekuseni bamithesa icala lokuqamba amanga mayelana lokusebenza kwe-immigration abathi wangenisa ababili ayisebenza labo kuphephandaba le-New York Times. UJeffrey uyalilandula icala leli bathola incwadi zabo zokusebenzisa eze-ZMC.
And his colleagues from the New York Times attained proper accreditation.
Uqhubeke esithi kasoze aphe iStudio 7 amabizo alezintatheli esithi ulethemba lokuba umoyo uzakhululwa emveni kokumiswa phambi kukamantshi kusasa.
what the state is now claiming is that there's no records of those accreditation.
Uhulumende uthi kakula bufakazi bokuthi wathola incwadi lezi ezeZMC. Lokhu kakulani lo Jeffrey ngoba ayisiwo umlando wakhe okupha intatheli zindaba incwadi zokusebenzisa.
Isikhulumeli senhlanganiso yentatheli zindaba eYoung Journalist Association yoja uLeopold Munende uthi bakhathazekile ngokubotshwa kukaMoyo.
Sitshona sikhuluma ngakho lokhu sithi uhulumende kahloniphi imisebenzi yentatheli zindaba esikubona kusenzakala kuJeff ngokunye okutshona kusenzakala eZimbabwe. UJeff ubotshelwa udaba lokuthi ubehamba lentatheli zindaba ezingekho ezingasizozala anzaye ngizwe umthetho obophisa khonokho obophisa umuntu ngenxa yokuthi wenze into enjalo. Njalo sithi uhulumeni nxa yena esithi ufuna intatheli zindaba zibe zisebenza zingahlukunyezwa akakutshengise akukhulume lamapholisa akhe aduba ngokuthi kwezinye indawo acina esengani asethaba kakhulu.
Imizamo yokuthola amazwi amapholisa ehlule ngoba isikhulumeni samapholisa uMnumzana Phonyathi ube sithi usemhlanganweni ngesikhathi iStudio 7 idinga umbono wakhe. Ngimele iStudio 7 niseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abakhokheli bamazwe akumanyana weSouthern African Development Community iSADC bahlangane namuhla eMozambique esigodlweni eMaputo lapho abakade becubungula impumela yokudingisisa kwabo ngamalwa icatsha kulelo lizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike namuhla kulumbuthano njalo amanye amazwe aphatheke kulumbuthano abalisa eMozambique, Malawi, Tanzania, Botswana leSouth Africa. Umhlangano lo kwakufanele uqhutshwe ngenyanga edluleyo. Ukuhlaziya okungenziwa yi-SADC Troika ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Zenzo Nkomo.
Angikholwa sisi ukuthi ukucubungula kwabo abazokwenza kuzodala umahluko omkhulu ikakhulukazi kuleya ndawo la lolu hlupho lugxile khona eNorthern Mozambique. Abazokwenza ngicabanga ukuthi bengaphuma nesisombululo sokuthi bathumele amasosha kuleya ndawo, kodwa ngicabanga ukuthi uhlupho olukhulu lulalanga kwezokuvikela esingathi phecelezi security lulele ekuphuculeni isimo sempilo kuleya ndawo engenhla kwaseMozambique. Ngoba uma ngabe kulokho kungenzekanga esiza kubona ukuthi lento izohamba ihambe ivuke, noma sibone isekuthatha iminyaka neminyaka bezama ukuthi beqede ngokulwa kodwa kungapheli.
Utsho ukuthi ngabe uhulumende weMozambique uyalungisa udaba lwezomnotho kumbe lwezombusazwe?
Impethu ingena ngenxeba laba bathathe izibhamu baqala ukuthi balwe baye basebenzisa uhlupho izakhamuzi ezibhekane nalo kuleya ndawo. Sizakhumbula futhi ukuthi eminyakeni yonale eseduzane kuye kwatholakala izinto eziningi lapha ezingamagugu igasi nokunye okade kuzoshintsha impilo yezakhamuzi kuleya ndawo kakhulu. Kodwa okutholakalayo ukuthi uhulumeni weSrelimo osenzansi kweMozambique kakhulukazi ngokuphathwa ibona asebe baya lapha bakhethe inkampani ezizosebenza kuleya ndawo. Kodwa uthola ukuthi njengamazwe amaningi ase-Africa into enkulu inkohlakalo. Inkohlakalo yiyo nto abayisebenzisileyo, ukuhlupheka kwabantu yikho abakusebenzisileyo, ukukhishwa inyumbazana kwabantu bakuleya ndawo nguhulumeni weSrelimo odominethwa zinhlanga ezingezansi kwaseMozambique yikho okusetshenziswe yilaba bantu ukuze kube nomvukela lo okhona. Ngakho-ke ukuze vele kudaleke isimo esizoba ngcono kuzoba yikuthi impilo yabantu kuleya ndawo ibe ngcono, bazizwe beyingxenye yentuthuko endaweni yabo, kube yibona abazoziphathela besebenze kuleya ndawo, kungezi abantu abavela kwamanye ama-provinces ikakhulu angezansi kweMozambique bezokuba yibo abazothatha konke okulaphaya.
Lona uhlupho lolu olwamalwe cacha ubone ngani luza memetheka yini kube njengamanye amazwe lapho olubhahe khona?
Lolu hlobo lokuvukela umbuso yikuthi lunamasulumani phakathi. Siyabona ke igovernment yaseMozambique ukuthi iyahluleka iyodwa, kodwa ke nabo futhi bona labo balekeleli besabela wona amazwi abo ukuthi engayitholi nawo esesenkingeni efanayo ngokuhamba kwesikhathi.
Lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Live Talk lamhlanje kuhlelwa isihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane. Kesikhangele esivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Uhulumende wakwele Democratic Republic of Congo uthi abantu abahlala duzane lentaba evutha umlilo iNyiragongo kumele basuke kuleyo ndawo ngoba ilapho ukhafula amanye amalahle avuthayo. Abantu abahlala edolobheni leGoma bakhuthazwa ukuba bathwale impahla yabo bayidinga indawo zokwakha izindlu ezintsha. Uhulumende uthi kulakho njalo ukuvutha amalangabi edamu elikhulu eleKivu ngoba kukhanya engani kulokuzamazama komhlaba okungapheliyo ukuhambelana lomlilo ovuthayo ophuma ezindabeni. Wayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma utshele umthethwandaba izolo ukuba kazilutho ngamacala awetheswayo akuqela elobukhohlakali, ubusela lokusebenzisa imali okungekho emthethweni. UZuma kuthiwa wamukela imali ngesikhathi inkampani yeTels yakwele France ithengisela ele South Africa izikhali ezibiza amabhiliyoni amabili amadola eMelika, $2 billion. Uhulumende wakwele Kenya uthi banengi kakhulu abesifazana abakhahlanyezwa ngamadoda ngesikhathi ilizwe leli lilwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Abakhakhesela ukuvinjwa kubudlongudlongo lobu bathi banengi njalo abesifazana abangabikeli abezomthetho ngokuhlutshwa kwabo ezindlini ngenxa yokuthi besaba ukuthi bangaphelelwa yimitshado njalo bangakhahlanyezwa nguZulu. Umongameli Joe Biden uthi kumele iphele impi yomvukela eTigray kule Ethiopia okulabantu abaningi abathi bakhahlanyezwa ngamasotsha kahulumende ka-Abiy Ahmed. Uhulumende waqala ukulwisana labantu athi ngabahlamuki nyakenye ngolwezi.
Udaba lokwakhiwa lokubekwa kwesithombe sedlozi umbuya nehanda eHarare sokudale inkulumo, abanye besithi ukusetshenziswa kwemali engamadola azinkulungwane ezimbalwa ngesikhathi kulobuyanga elizweni kulihlazo. Abanye bathi babona kungelankinga ukwakhiwa kwesithombe lesi ngoba kusakhiwa esikamuyi umnumzana Joshua Nkomo akuzange kube lenkulumo. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende uza kwakha isithombe senduna uMtshana Khumalo kunsukwana ezilandelayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Abel Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Umthetho weZimbabwe, everyone has a right to exercise his culture or religion. So bona mabe kwenza, it's their right. We cannot say it's not right.
Kuba bachuma wena uthini ngalokho esisizwayo, abanye besola ukuthi istatue lesi siyenzelweni, abanye besithi ayiso sikhathi sokwenza istatue kathesi ngoba ilizwe lilamani.
Okokuqala ungabona umuntu esona into enjalo uyabe ngumampara. Wayengaphi sifaka isitatue sikababa uJoshua Nkomo, wawuthakazela lokokana. So labo nabana abesitshonini nxa sebefaka into zabo khona ngale wena uyabe ungubani usolayo, yikho lapho esiba ngobhare khona. Instead kumele sibe sikhuma ngokuthi khona lokho kwenzakala ngeweekend amaphonisa lawana ayesiyalisa abantu ukuthi baye eBalagwe yikho kurong khonakwana, ngoba abantu ababesiye eBalagwe babehambela into yemvele yabo esiko nabo lama-beliefs abo. Yikho lapho kumele sikhume khona bayenxa wona ususola labana enzenona ngapho ufuna ukwenza umathanda anti abantu yabo sekuma-crossroads khonapha. So into ekhona sibe kahle kahle ukuthi khona there is nothing wrong with erecting a statue sabo nehanda as much as we erected esikababa uNkomo, and there's nothing wrong with ukwenza ama-rituals ethu African ways. Yiye esindebeleni lakibo ngale esishoneni kumele sikuvume okana kwa vele yimvelo yethu, yiwo amasiko ethu, yindlela yokuphila kwethu. Hatshi ubana sibe sibangufuna ukuhlala chothoza ukuthuka kuphela ke just for the sake of ukuthothoza esiyaba bonkomo safaka lapha na akuna umuntu asolayo next time nase sinofaka somunye futhi wethu kona ngapha kube sesinofaka esikalobhengula manxasi beqasho ukusenzela amanga bese sithi bayasihlolela so at times people need to learn ukuthi kona let's embrace the diversity yona le esiyo yona njengabantu bezimbabwe
yeah nantu daba baba khumalo wena uthini ngakho lo
yeah ukhuluma iqiniso kodwa samwesama angipheleleki angiphiliseki kahle kwakushoyo ngoba labantu bavala thina ukuthi siyogcoba inkosi yethu they know ukuthi we are from ebukhosini thina ibeliefs yethu njengabantu bakomthwakazi siphile sine culture yobukhosi asange sithi ukuthi sifuna ukuopposite igovernment yeZimbabwe asange sithi ukuthi sizodisrespect igovernment yeZimbabwe sathi sicela ukwenza isiko lethu sigcobe inkosi yethu sihlonipha lamasotsha laphana lamaphoyisa so akusepo fair so ngathi abanye abantu bale right yokuthi constitution abanye abantu abala right then soon after that babuya bazogcoba umambo kathi inkosi kathi thina savano right ukuthi sigcobe inkosi yethu
yeah nantu ke udaba babathuma
ngiyamuzwa ubaba isikhalo zakasikhulumayo well ikuthi I'm not privy to ama facts behind ukuthi nawalelwane kwahamba njani kodwa ngimela bembona ngantu nxa kuyinto eboniswane kuhle ikuthi kwesikhathi iproblem esiba layo futhi thina abanayo we always want to do confrontational things andabona ndlela ngikhuma sibona umntanakho angabuya azokhuma ukuthi hayi baba kufunakala imali kule school trip labana lami futhi ngihambe eCaribbean labanye abantwana uthi siyobona iCaribbean sifunda ngeCaribbean ecela kuhle uyamenzela kodwa ngasethi zwana baba into zakho ngoba every dog amshiyana nathi ukuyidakwa lapha mina ngabe sevula uhambe eCaribbean ngabe akubisi imali lapho akula imali ezaphuma so kwesikhathi ama approaches to certain issues you are adala umehluko othize oyabukhona manje iproblem ethu kwesikhathi sisuka phonga ufuna ukuvuyela kuba usiphonga ufuna ukuzenzela nje alibilanga lutho akula into ecacayo akula umuntu okwazi ukuthi usuka kusuke ngapi kuya ngapi uhamba njani kuza kuma njani so khona phana yikho mina mbona anda sisuke siphamanise khona abantu jona we always want to be confrontational kulokuthi sibe engaging sibe sikhulumisana sichaselana sitshelana ukuthi hayi sina silapha sifuna ukwenza lokho sifuna ukuthi so hayi ukhuluma ndathi hayi nina yenzani so yenzani so yenzani so njengakhona kwana iprocess eyenzayo sifake isithombe sikababonkomo sisaba engage ukuthi hayi bakithi lathi siyasifuna isithombe sikababonkomo sisifuna lapha endaweni enje kwathunyelwa abantu ababevela kuministry babuya kwatshengisana ama-sites kwatshengisana yonke into kwavunyelwana safakwa manje ungabuya nge-confront ngizinto hayi sasakwenza kuphela ngoba vele yimvelo yethu la so thina vele sesifuna ukufaka inkosi yethu asitshelwa nguwe wena andabona khona phana ungavele uqhasa uba lezi attitude enjalo yikho lapho kusuka kuphende khona easy alright ngicela ukubuza baba Thumi lalela wena ma usiyayenza isiko lakho kufanele like mbuyathethela kufanele uyecela enduneni uthi ngifuna ukuthethela ukubika asontembi esigabeni uthi hayi mina ngapha ngizabe ngilo mdlalo okuthethela utshela phela abantu abasezigabeni khona phana akula into endlele khona ukubikelana ngithi akusiyo into embi into ezithi khona into yakho ihambe kuhle wonke umuntu abekwazi hayi laphana kothuma babikile into namhlawumbe bayathethela namhlanje kumbe i-birthday party kumbe umtshado mbeni ukubika nje into enhle nje hayi uripho ukwenza mahlane ngoba uzakwenza lapha kanti omunye umuntu laye beplan ukwenza into lapha so siba le-counter tration so ngantu ngombe kuyaliwa kanti hayi belingakhulumisananga nje kuphela ngabe omunye bekhulumisene omunye wezabo nti hayi lokhu kuqakathekile mana sidedile lo ayenze lokhu thina lathi sizakwenza lokhu ngelinye ilanga or something like that kube ama-arrangements so ukubikelana vele khona kuyivele kuyinto enhle vele
umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF ubexoxa endawonye lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Abel Khumalo Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende welemelika.
Embikweni ophathelane lezokholo owethulwa iminyaka yonke, umabhalane omkhulu kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken uthe inkululeko yokuzikhethela ukholo ngeyinye yamalungelo oluntu. Wonke umuntu kuzo zonke indawo ulelungelo lalokho.
kungakhethekile ukuthi uhlala ngapi, akukholwayo nangakukholwayo. Ukukhululeka ekukhonzeni akungeke kwafezeka ngaphandle kokuthi lamanye amalungelo oluntu ahlonitshwe. Njalo nxa uhulumende esephula ilungelo lokuthi abantu beqhube inkolo zabo kumbe bekhonze bekhululekile, kubeka labanye engozini, kutsho uMnumzana Blinken. Iningi labantu emhlabeni jikelele lilokhu lingafinyeleli ukukhonza likhululekile. Ukudingisisa okwenziwe yi-Pew Research Center kuveza ukuthi amazwe angamachumi amahlanu lasithupha 56 ayinqabela amalungelo okuthi abantu bekhonze bekhululekile. Uhulumende we-Iran uyethusela ekhahlameze njalo abophe amalunga okholo olungayisilo lwabaningi kulelo lizwe olugoqela olwe-Baha'is, isiKristu, isiJuda, isiZoroastrians, lengatsha zeSunni leSufi, ukholo lwesiMoslem. Elizweni leBurma, abakhokheli bebutho abathatha umbuso ngodlakela ngabanye abethiswa umlando wokuhlukuluza abantu bekhethwa ngemihlobo, kanye lolunye udlakela oluqondiswe kwabokholo lwemuslim Rohingya. Iziphathamandla zeRussia ziqhubeka zihlukumeza, zibopha njalo zihluthuna impahla yabenkonzo yeJehovah's Witnesses, zikhahlamiza amalunga okholo lwesiMoslem, zisenza ingani ngabedlulisa amalawulo. Ilizwe leSaudi Arabia yilo emhlabeni jikelele elingelankonzo yesiKristu lanxa kulabantu balolukholo abedlula isigidi abahlala kulelo lizwe. Uhulumende weChina uyenqaba kabanzi ukuthi abantu bekhonze bekhululekile, njalo uqhubeka idala amacala ngokwephula ilungelo loluntu kanye lokubulala abokholo lwesiMoslem Akers namalunga enkolo ezingayisizo zabanengi eJianjiang. Amanye amazwe asethatha amanyathelo okukhuphula izinga lokuhlonitshwa kwabantu benkolo ezehlukeneyo, ukutsho uMnumzana Blinken. Ngomnyaka odluleyo, uhulumende wesikhatshana okhokhelwa ngabantu abangayisibo bezombusazwe kweleSudan ucimile imithetho ebisetshenziswa ukuhlukuluza amalunga abokholo lwabalutshwana. Uhulumende weUzbekistan ukhulule amakhulu lamakhulu abantu abakade bebotshiwe ngenxa yokholo lwabo. iTurkmenistan ikhulule abalichumi lasithupha abeJehovah's Witness abenqaba ukusebenza kubutho, kugcizelela uMnumzana Blinken. Sizaqhubeka ngokulondoloza ubukhokheli beMelika osekulesikhathi eside wezokuthi abantu bekhonze bekhululekile, kutsho uMnumzana Blinken. Njalo sisebenza labalwela ilungelo loluntu labezokholo ukulwisana nemihlobo yonke yenzondo lokukhethana ngenxa yokholo.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz shortwave.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Kuqhamuke ingozi yomlilo esibhedlela sempilo Central Hospital kobulawayo izolo ntambama. Intatheli zindaba isebenza izimele uJeffrey Moyo ubotshelwe icala lokungenisa intatheli zindaba zeMelika elizweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past six ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela bulenjini ku-www.voandebele.com.
Lela wenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo half past 7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.